siyabonga Chris Losandra lichana njani mthwakazi omuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 24 ngombimbitho 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku-internet kuwebsayithi yethu ethi www.voandebele.com ngiphinde njalo iwebsayithi www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umbuthano omkhulu welanga le-TB yabona uyakhumbula ukuthi wenzelwe koBulawayo. Siyakhethwa ngenxa yokuthi for some programs ethu njengoBulawayo, hayi ungezwakhompya lezindawo. Iphambili kakhulu. Isibhedlela esisaziwayo esibusa nomkhuhlane wofuba koBulawayo yilesi eseStone Grove.
LeZimbabwe lamhla limanyene lamanye amazwe emhlabeni jikelele kunanza ilanga lokulwisana lomkhuhlane wofuba iWorld TB Day obikwa uhlasela izigidi eziyisitshiyagalolunye emhlabeni ngomnyaka.
Thina njengebandla kasikuthakazeleli kumbe njalo kasikwenzi ukuthi sikhulume izindaba zethu ezangaphakathi kwephathi sizikhuluma emsakazweni. Sile ndlela esihamba ngayo indaba ezinjalo kumbe udaba olunjalo ngesilungu esingathi khona kulama party channels.
Ingxabangxoza kubandla le-MTCT iqhubekela phambili kulandela ukumiswa komhlangano obumele uhlaziye ubukhokheli bechitunguiza lamhlanje.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa eziphiwa amaphepha okusebenza kulelo lizwe ngomnyaka ka-2009 zithi zidane kakhulu ngomthetho walelo lizwe othi kumele zibuyele ekhaya amaphepha azo engaphela ngolwezi lonyaka.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
LeZimbabwe lamhla limanyene lamanye amazwe emhlabeleni jikelele kunanza ilanga lokulwisana lomkhuhlane wofuba iWorld Tuberculosis Day wona obikwa uhlasela abantu abedlula izigidi ezisitshiyagalolunye eminyaka yonke emhlabeni. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kufanele abantu bahlolwe ngodokotela nxa sebekhwehlele okwamaviki phose amabili uphepha lungapheli njalo kulesikhwehlela ukwenzela ukuthi belatshwe kusesemasinyane nxa belomkhuhlane wofuba. Ngokusenjalo idolobho lakoBulawayo lithi iningi lezigulane lilokhu lisizakala ngesibhedlela sekhansile yalo eselapha ufuba eseThorn Grove kanye lamanye amakliniki aleli dolobho. Okuningi lolu daba sikuzweni kwingxoxo esiqhubela umnumzana Amen Mpofu owayengumsekeli kamiya wedolobho lakoBulawayo njalo owayengumgcini sihlalo wekomiti ebonayo ngezempilakahle.
Iminyaka ethize edlulileyo umbuthano omkhulu welanga le-TB yabona uyakhumbula ukuthi wenzelwe koBulawayo. Siyakhethwa ngenxa yokuthi for some programs ethu njengoBulawayo, hayi ungezwakhompya lezindawo. Iphambili kakhulu. Isibhedlela esisaziwayo esibusa nomkhuhlane wofuba koBulawayo yilesi eseStone Grove. Ungahamba eStone Grove Hospital uzabona sesa-upgradewa silohlonze oluphezulu kakhulu okokuthi abantu abaningi abaya kwesana isibhedlela ngenxa yomkhuhlane wofuba, hayi bazuze ukuphathise kokuphezulu kakhulu. Council phose konke okwayo ekwenzayo singeze sakhompiya lesibhedlela zikahulumende. Isibhedlela zekouncil despite uhlupho olukhona lofika kwezimali ukuthi khona indlela okusetshenzwa ngayo lanxa kule shortage yestaff isenze lutshanisibili kodwa abantu abaningi baprefera ukuya esibhedlela zikamunicipala zani ukuthi baye esibhedlela zikahulumende ngenxa yesiphatho lokuhlanzeka lokunanzelela okukhona. Isevisi yakhona ibiphezulu ilohlonge.
Isesekukomithi ebona ngezempilakahle kuyini eliyake lixoxe ngakho okumqoka okunqabela ukuthi inhlelo zenu ikakhulu ezomkhuhlane wofuba siqhubekele phambili?
Ngibe ngukomitee ye-health housing and education committee okweminyaka eminingi kakhulu. Okukhulu yikuthi onguye u-director we-health services ulama-programs akhe labanye ama-suggestion inhlelo ziyabe zivele ebantwini because uBulawayo ngokumazi kwami kasiye bamba zonke yedwa ukuthi amakhanda enjani bona wathi yiba benza kayi ile wathi ikholi open policy we ama suggestions imbono lalana kuvele kanthini kuyabuya bakuhlanganise zeni ngithi zethu zezo zikuleta ku committee committee kukhangele ikuhambe ku council bepaso
Umnumzana Amen Mpofu wayengumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti yebona ngezempila kahle kuleli dolobho.
Ingxabangxoza kubandla leMTCT iqhubekela phambili kulandela ukumiswa komhlangano obumele uhlaziye ngobukhokheli bechitungwiza. Lo mhlangano obuhlose ukutshengisela ukukhonona kwenkokheli yalesi sigaba ebikwa isekela umnumzana Elton Mangoma yena owathi umnumzana Morgan Tsvangirai kasuke esihlalweni. Lo mhlangano ubikwa udluliselwe phambili ngoba umgcini sihlalo wechitungwiza umnumzana Alexio Musundire ubengaziswanga ngawo. Asizweni ukuthi uthini uMsundira.
It was an illegal meeting. That meeting was not sanctioned either by the provincial executive or by the president of the party through the national organizing secretary. It was an illegal meeting. The national organizing secretary has stopped the meeting.
Lo ngumnumzana Alexio Musundire, umgcini sihlalo we-MTCT eChitungwiza.
Ukunjalo nje esigabeni seManicaland lakho kubikwa kulokuxokolozela kulandela ukwala ukumiswa umsebenzi okwenziwa inkokheli yalesi sigaba eyalotshelwa ugwalo umqoqo wenhlelo zebandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi khona ngempela viki kube lokutshengisela kwamalunga emahofisi nalesi sigaba isithi inkokheli kayixotshwe esigabeni. Kodwa isikhulumeli sebandla esigabeni lesi umnumzana Pishai Muchauraya utshele Studio 7 ukuthi kabe mukeli isinqumo sokubamisa umsebenzi ngoba kasenziwanga ngokusemthethweni. UChris Kando Studio 7 uxoxela umsekeli kanobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe ukuthi ibandla lakhe lithini ngalolu daba.
Thina njengebandla kasikuthakazeleli kumbe njalo kasikwenzi ukuthi sikhulume izindaba zethu ezangaphakathi kwepharty sizikhuluma emsakazweni. Sile ndlela esihamba ngayo indaba ezinjalo kumbe udaba olunjalo ngesikhulungu esingathi khona kulama party channels okufanele siwalandele ukuthi siphendule lokho. So ngaleso sizathoke hayi bangabe bekhulumile abafundi kodwa thina hayi asise sikhulume lutho ngoba kasikhulumi izinto zebandla emoyeni sizilungisa ngohlelo lomthetho webandla.
Yesizwa kuthiwa ngempela sonto lapha kuke kwaba lomhlangano enhlanganweni lowu bakhona abatshengiseleyo besola inkokheli yeManicaland kungaliqiniso yindo?
Well angila bufakazi kumbe angila bufakazi obugcweleyo ngoba bengingekho ke eManicaland bengiyenelise ukuyafika eTpinge kuphela so ke eMtare kanisafika ngaso kangingekho bengingekho ke eMtare angila sure lokuthi kwenzakaleni eMtare.
Umnumzana Bednico Pepe ngumsekeli kanobhala obona ngoqoqwa kwenhlelo zeMDCT.
Isizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa eziphiwe amaphepha okusebenza kulelo lizwe ngo-2009 zithi zidane kakhulu ngomthetho walelo lizwe othi kumele zibuyele ekhaya nxa amaphepha azo engaphela ngolwezi lonyaka. Uhulumende weSouth Africa wethule umthetho lo ngeviki edluleyo njalo uthi abalama work permits la kumele babuyele eZimbabwe bonke baye apply kutsha bese Zimbabwe. Lokhu sokubangele ukuthukuthela kwabaningi njalo inhlanganiso ezithiyeneyo ezimela uZulu weZimbabwe seziqalisile ukudinga indlela zokukhombisa uhulumende ukuthi aguqule umlayo lo. IZimbabwe Migrants Association ngenye yalezi nhlanganiso njalo iziphathamandla zayo namhla zihlangane labameli beZimbabwe eSouth Africa. Sixhume isiphathamandla salenhlanganiso unkosikazi Farisai Muregi.
Hey, indaba leyo ibuhlungu kakhulu because wabona abantu sesila eSouth Africa besiyenze izinto eziningi abanye abantu bebayestablish le ama business wabo and ama family relations bewabambene bewabanjwa kahle and the employment ayisi right sibona ngathi ayibambi kahle abantu basezimbabwe
bathini bona abantu ngalolu daba
hey abantu bathukwe kakhulu baba and abasazi ukuthi bayenze njani so abantu bafunana nama organizations lawo ajamela abantu wama human rights ukuthi babajamele ukuthi at least i South African government i revise imicabango yabo leyo
Elina njengenhlanganiso bese like lahla laphansi yini la uhulumeni we South Africa la xoxisana la ngalolu daba
No azange sihlale ne South African government sake sahlangana si amabandla nje lawo amela abantu sihlangane nebandla le Human Rights Africa and then the Association of African Refugees and then Zim Diaspora Association na le yethu ye Zim Migrants Association sahlangana on Friday so sathoka nayo indaba leyo and then sabona ukuthi kungcono ukuthi siye ku embassy yethu ku consulate yethu sikhulume no consular general ukuthi asi simnikeze imicabango zethu ukuthi basiyele nazo ku South African government
Utheni yena o consular general
Azange sikhona ukuthola u consular general yena u Mr Magwenzi self sa manager ukukhuluma no baba u Maphumo and then samxoxela indaba yakhona uthi yena uzoyisa ku consular general self
Unkosikazi Farisai Mureki ngoinhlanganiso yeZimbabwe Migrants Association Amapolisa eBambazi emangweni weplumtree sebophe abantu abane abacatshangelwa ukuthi yibo ababulala umntwana oleminyaka eyisithupha ngeviki edluleyo. UTumelo Ndlovu wathunjwa evela esikolo watholakala sebulewe elengiswe esihlahleni. Amapolisa abophe abafowabo bakaTumelo abane lanqanje bezalwa ngumama oyehlukileyo kulokaTumelo. Ababili ababalisa uQuiet loKnowledge Ndebele babikwa bevuma umlandu njalo bathi bambulala beqoqela abafowabo ababili omunye obese South Africa lomunye obese Chihanga ePlumtree abasolwa bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba wePlumtree kusasa
Uhulumende weMalaysia useze wazisa izihlobo zalabo ababekundizamtshina engaziwayo ukuthi yaya ngaphi ukuthi ubufakazi obukhona bukhomba ukuthi yawela elwandle lweIndian Ocean lindizamtshina ayikabonakali lapho eyawela khona lanxa ingcwethi zisithi nxa kukhangelwa lapho eyagcina ukubonakala khona lalapho eyayikhangele khona kuqathaniswa lomango eyayingawuhamba ngamafutha eyayilawo yawela bucwadlana lelizwe leAustralia Kodwa izihlobo zalabo ababesendizamtshineni lezithi kazisuthiseki ngengcazelo eziphiwe ngoba kungatholwanga izidumbu njalo zithi zicunulwe ngokuthi zaziswe ngencwajana zikamakhalekhukhwini.
Incwadi zikamakhalekhukhwini ezazilotshwa ngonkosazana River Steenkamp elobela ijaha lakhe u-Oscar Pistorius zibalwe emthethwandaba wePretoria lamhlanje zaveza ukuba uthando lwababili laba lwaluke lutshengise ukufuthelana. Ingcwethi ecubungule umakhalekhukhwini bakaPistorius abane engaqanjwanga igama Ithe kule ncwadi ethi uSteenkamp wayeke esabe isoka lakhe kwesinye isikhathi ngoba limvukela uBhova. Omakhelwane bakaPistorius labo bafakazile lamhla becizelela ukuba bezwa umkhosi womuntu wesifazana hathi owesilisa njengalokhu okuthiwo ngamagqwetha kaPistorius. UPistorius othi wadubula intombi yakhe ecabangela ukuthi lisela elingene esambuzi ukhangelelwe ukupha ubufakazi bakhe kumalanga amalutshwana alandelayo. Lolu daba luzaqhubeka kusasa.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela udaba lomkhuhlane wofuba olwe TB. Njengoba lamhlanje kulelanga lokunanza umsebenzi wokulwisana lalo mkhuhlane emhlabeni jikelele iWorld TB Day.
Thumelani i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America eseWashington.
Edabeni lwethu olumqoka lamhlanje.
Ugatsha lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana luthi soluzasungula uhlelo lwamaklinika ahamba endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Ama mobile clinic ukwehlisa inani labesifazana eliphelelwa ngumphefumulo libeletha ngenxa yezibhedlela kanye lama clinic yakhatshana emaphandleni. Unothando Sibanda usipha loludaba.
Inani labesifazana elifa ekubeletheni likhanya lilokhu liphezulu kakhulu ngemva kokuqonga iminyakeni ngamachumi amabili edluleyo osokuchiye iningi lithandabuza ukuthi uhulumende ulakho ukuluqeda loludubo. Iziqondiso ezimiswe inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, e-United Nations Millennium Development Goals, ithi ilizwe linye ngalinye kumele lenze inhlelo zokwehlisa inani labesifazana abalahlekelwa ngumphefumulo ekubeletheni libe ngaphansi kwekhulu lamachumi ayisikhombisa, i-174, kunani elizinkulungwane ezilikhulu, i-100,000. Inani elikhithwe yi-ofisi yenhlanganiso ye-United Nations Development Program, i-UNDP elizweni, liveza ukuba okwakathesi kufa besifazana bangamakhulu edlula isikhombisa, i-725, kunkulungwane ezilikhulu, i-100,000. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDr. Paul Chimeza uthi ukusungulwa kwamakliniki la ahambayo kujonge ukwehlisa inani labesifazana elifa ngemva kokuswela abongi kanye lamakliniki eduzane. Uthi ugatsha lolu lwanquma ukuthi akekho okumele ahambe amakhilomitha adlula isishiyagalombili kuyathola ikliniki, kodwa ziningi indawo zemaphandleni abantu basahamba amakhilomitha angamachumi amabili ukuyathola usizo. Umongikazi kuhlangothi lwe-community nursing unkosikazi Ntomzodwa Marumo uthi ngaphansi kohlelo lolu abongi ababengafundelanga ukubelethisa emaphandleni labo sebezathola imfundiso yokuphathisa besifazana abazithweleyo bengahambanga imimango emide besiya ezibhedlela ezinkulu. Phezu kwalokhu uhulumende uyafundisa njalo omama ababelethisa eziqintini ukuthi baphange bahambise abesifazana esibhedlela kumbe ekliniki lapho isikhathi sabo sokubeletha sesisondele.
Abafuna ukurefewa further bayarefewa further, but laba abangakwanisi ukurefewa bayasala khona lapha and ekliniki then wabelethiswa. So i-government went on further kuthi abone ukuthi ikhadaliyane ngu-PCN kati itrainiwe, u-primary care nurse kati itrainiwe, but ingakwanisi ukwenza anything to that mother ngoba ingela history obstetrics. But now that they have that history obstetric, it means they can even conduct those deliveries themselves.
Unkosikazi Sinanzeni Chuma oyisakhamuzi uthi kuningi okumele kukhangelwe empilweni zabesifazana lapho kungakafiki esikhathini sokubeletha nxa kuzehliswa inani labomama elifa kubangelwa yikuzithwala. Uthi lokhu kugoqela ukuhambisa abantwana bangamankazana esikolo, ukuhlomisa abesifazana ngolwazi abaludingayo ukuhlela imuli zabo kunye lokuthola ukudla okwakha umzimba ukuze babelethe beqinile.
Mama abaningi abanamali badiphenda, abaningi badiphenda kubomkabo, njalo futhi abaningi omama uzathola ukuthi isikolo silutshwana okubangela ukuthi engabi lolwazi oluqakathekileyo mayelana lokuzithwala kwakhe. Okunye njalo okuqakathekileyo ukuthi omama abazali kumele behambise abantwababo ezikolo ikakhulu abangamantombazana ukuze babe lamalungelo bazimele bodwa bengadiphendi kubomkabo.
Lanxa inani labesifazana abaya esibhedlela kanye nxa bezithwele liphezulu, isilinganiso esingaba sedlula amachumi ayisificamunwe ekhulwini 94%, iningi alibuyele esibhedlela okwenza ukuthi amachumi amane ekhulwini i-40% libelethele emakhaya kungela abongi, odokotela kumbe imithi eqakathekileyo kumama losane. Umarumo wengeze esithi kuqhakathekile ukuthi omama bafundiswe ngokuqhakatheka kokuya emakliniki lalapho bengaboni hlupho ukuze basizakale kulesikhathi. Uthi iningi labo mama belisesaba ukuthi lalapho lithe lafika ekliniki kuyabe kungiyela okwazi ukubelethisa, kugcine kuthiwe lihambe ezibhedlela ezikhatshana. Kodwa okwakathesi uhulumende uyazama ukuthi konke okudingwa ngabesifazana kutholakale eduzane.
Uthi nxa umama engasabelethiswa ngalo kulocard of making sure ukuthi ekhaya khona ngalo umama akasabelethe, lawo ama-traditional birth attendants abatrain ukuthi bangabelethisi ekhaya. So kulomuntu okhangelayo ekhaya ukuthi there's something like that. Abuye esibhedlela unesi layo usetrain umama layo, she's now willing to come esibhedlela. Kanti kulamanye ama-programs futhi abisa imali ema-clinics khona ngala ayenza ukuthi izinto zonke zibe khona lapho ezokubelethisa, imibheda yakhona, konke imithi yangkhona.
Osebenza labesifazana unkosikazi Sheila Nyakhutsha uthi imfundiso ingenye yamacebo amqoka angasetshenziswa ukusindisa impilo zabesifazana abaningi lapho bengafundiswa ukuqakathekisa impilo yabo kanye lensane zabo. Uthi kungaze kube leklinika eduzane ayisoze yanceda nxa owesifazana engakuqakathekisi kuyakhona ukuyahlolwa lapho ezithwele. Wengeze esithi kuvamile ukuthi owesifazana ozithweleyo afe eseduzane lesibhedlela ngoba ahlezi labo besithi kadingi ukuya khona.
And I think it is at that level that women face a lot of challenges, particularly when they are not educated, particularly when they do not have access and control over resources. So because you find a lot of myths, a lot of issues come up when women are now in labor and decisions have to be made in terms of resources for them to access transport to the nearest facility.
Maternal mortality kulapho esifazana ephelelwa ngomphefumulo ebeletha kumbe phakathi kwamaviki ayisithupha ebelethile ngembangela yokuzithwala kwakhe. Lanxa iningi labesifazana lisifa emaphandleni, likhona inani elithe xaxa elifa emadolobheni ngenxa yokungabi lolwazi olwaneleyo kumbe ngenxa yenkolo ezithile ezenza umuntu angayi esibhedlela. Eminyakeni esanda kudlula iningi belingayi esibhedlela ngenxa yenhlawulo ephezulu, kodwa seyesulwa nguhulumende kungeminye imizamo kahulumende yokwehlisa inani labomama lensane elifa ekubeletheni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje siqale ngokukhangela imidlalo yenguqo ko-English Premier Soccer League, imidlalo le ebikhona ngempela viki. Aston Villa 1, Stoke City 4, Tottenham 3, Southampton 2, Cardiff City 3, Liverpool 6, Chelsea 6, Arsenal 0, Everton 3, Swansea 2, Hull City 2, West Brom 0, Manchester City 5, Fulham 0, Newcastle United 1, Crystal Palace 0, Norwich 2, Sunderland 0, West Ham United 0, Manchester United 2.
Sizakhangela njalo esigabeni se-Africa ku-CAF Champion League. I-ES Setif Algeria 1, i-Cotton Sport 0, i-Horoya 0, i-Suffix i-Tunisia 1, i-DRC 3, i-Kaizer Chiefs 0, i-AC Leopards 1, i-Al-Hilal e-Sudan 1, i-Sewe Sport e-Ivory Coast 2, kwathi i-TP Mazembe yona 1, i-Bakamo e-Mali 1, i-Esperance e-Tunisia 1, i-Inkana ye-Zambia 0, i-Zamalek ye-Egypt 0, i-Al-Benghazi e-Libya 1, i-Al-Ali ye-Egypt 0, i-CAF Confederations Constantinos 1, i-ASEC Mimosa 0, i-Esmali 0, i-Petrolios 0, i-Matemas 2, kwathi i-Zesco United yona yazuza 0, i-Wari Wolves 0, i-Bizetin 0.
Challenge my daughter. amanya madoda akoto ukuza kubelele pambili ngomsebenzi owenzileyo inzima nendlela inameva isifuna amanya madoda akoto ukuza kubelele pambili ngomsebenzi owenzileyo ongoba abantu bayasola yonke into yenzile ngebusa kwazi obuhle nobubi ongita abantu bayasola bayaxeka yonke into yenzile ngebusa kwazi obuhle nobubi awukodwa mina baba ngiyakwazi ukuthi umuntu okuthandayo angakhuluma noma yini ayifunayo Ukuza qekele phansi kamala kwemphakathini
Oh my daughter
Amanyamadoda akoto ukuza kubekele phambili ngomsebenzi owenzileyo
ongoba abantu bayasola bayagxeka
yonke into yenzile ngekusakwazi obuhle nobubi
awukodwa mina baba ngiyakwazi ukuthi umuntu osondayo angakhuluma noma yini ayifunayo
Ukuza qekele phansi kamala kwemphakathini
Umina mama mithi ngiyakwazi
Ukuthi umuntu okusondayo angakhuluma noma yini ayifunayo Ukuza qekele phansi kamala kwemphakathini
Uyazi ukuthi kuhle kanjani baba
Ukuthi abantu mabe sakuthanda ushiyane nabo
Uyazi ukuthi kuhle kanjani baba
Ukuthi abantu mabe sakuthanda ushiyane nabo
ne super sounds beqiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje olivalelisa yo ngontungameli inkomo
lo sithandekile mhlanga